ukutshintsha komkhathi lokho yinto ekhona esesiyibonile ukuthi isikhathi sokulima kube sezulu kuqaliswa kwalo kuba delayed. Nxa sekusiba delayed futhi kaningi-ningi kuba lama mid-season drought kumbe dry spells, ukuwoma lokuyana like ngenyanga kaJanuary February kuyabe kuwomile okubangalisayo izilimo zithwale nzima. Khonokho siya kunanzelela ukuthi kukhona ukutshintsha komkhathi okuthile ebesingakubonanga izulu.
Sokuhle
abalimi khonokho bakunanzela. Khonokho futhi kuyenza ukuthi abalimi besilekele kuplana ngoba bengasakwazi ukuthi ngihlangele yathi ngihlangele nini. Kuyalimaza ama-plans abalimi kaningi-ningi.
Manje kumele benzeni abalimi nxa sokunje?
Abadala nxa bekhuluma bathi bona uNkulunkulu akakhalalelwa limqotho lelelo. So okwenzakalayo ukuthi of late bakhuluma ngesithi thina yi-climate smart agriculture. Kusafundwa khona lokho yizinto ezintsha kodwa nganenzela futhi izolo bekukhona phela kancane abazali izolo bebekhaliphile bala bekhaliphile bayawubala umkhathi bayakhangela umganga ukuthi umi njani bese besenza okuncane abakwenelisayo okusalayo sebethembele ukuthi uNkulunkulu uyasiza. For example kathesi singakwenza njengabalimi ukuthi ngasiyalima kathesi kuwomile. Why? Sezele ukuthi khona izulu elincane elizanetha lingagelezi lihambe lonke kodwa amanzi abanje lapho okulinywe khona. Kungenza njalo ukuwoma indawo naleyo eyabe isinethiwe ilinyiwe iyaphuza ukuwoma ngokuqala khona lokho. And futhi kuba kuhle ukuthi bayenze i-dry planting kuzaphuza ukuwoma ngoba ukwazi ukuthi izulu liyabuya nini. Okunye futhi singalimi indawo ezinkulu kakhulu. Indawo ezincane ungazilima kahle kahle ziyakunika ukudla okuningi. Lokhu ngikhulumela ukuthi khona kukhona okunye abalimi abangakwenza ukuthiwa yingubo, ingubo kaNkulunkulu, you know that blanket, i-mulching. But ngendlela yokuthi khona utshani abutholakale, amahlanga, inkomo konke kuyahlupha ukuthola khona ukusebenzisa njenge-mulching. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi nxa izulu lingana okokuqala kade seyimbozi amahlanga ime, uyacuka ukuthi amahlamvu wonke ezihlahla ayakhukhulwa ngamanzi akhona agcwale ezifuleni. Singadondi asambeni siyobutha siphosele ensimini yethu sizame ukukhava indawo leyo esesiyilimile. Kuyasiza ukureducer lokho esithi thina i-evaporation angazi ukuthi yithini ngesiNdebele. I'm sure abalimi bayakwazi xalanga lithisa kakhulu laphana amanzi aphansi ayathisa ebesephephuka. But singakhava ukuphephuka khonokho kuba nganeno. Ngiyakwazi ukunzima sibule ukuthola ini khonokho esingakhava ngakho kodwa akuthi nxa uphuma ungakayi e-bottle store uthatha isaka ungena esikotsheni ubuthe uphosele ensimini ubusuyazinathela mbayimbayi kuza kusiza. Ngiyakwazi futhi ukuthi amahlanga emasimini sesiwanikile inkomo ngoba ukudla kwenkomo lakho kuyahlupha kodwa analani inkomo ezingawathandiyo amaninginingi singawalahli singawachisi. In fact vele emasimini ethu nxa kungeso singachisi umlilo kawuzile emasimini. Akuthi konke okumile emasimini kuvele ukukhula sikubuthe sikubuthelele kube yi-mulch ingubo esizayifaka ngaphi emasimini ethu. Njalo futhi lokulima lapha asilimeni izilimo ezingathandi izulu eliningi. Ngapha kwethu emaNdebeleni madoda asambeni back to uNyawuthi othweta you know amabele ala upoko yabo ikudla okuhle okumnandi futhi okwakhayo futhi okulahla lama BP lasegcwele izisuku. So izilimo zenezo ezingathandi amanzi amaningi yizo sekufanele ukuthi ngaziyalinywa kathesi kwenzela ukuthi kungaba dry say temporal labo general company uyakwazi ukuthi uzavuna kuphela okuncane.